njengabantu abafuna ukuthi sizinuke amakhwapha singenile kuma province wonke angitheni sicubungula sifuna ukubona ukuthi kanti abantu basibona njani, bayasithanda basikhombile yini, isiphambanisa ngaphi njalo bayasithanda. Sesasenza isurvey sihamba sithule sibuza abantu ukuthi hathi ibandla leli sihlanganisa lamanye akhona lisithanda njani. Sacubungula sivele eMashonaland Central, sabona eMashonaland Central bale 56% abantu abathi bayasifaka sivothela. Saya kuMashonaland West sazuza 60% abazasivothela. Mashonaland East sazuza 65% abazasivothela. IHarare bathi 80% bazasivothela. Saya eManicaland sacubungula sabona kule 75% abasithandayo abazasivothela. EMidlands sazuza i-56% abathi hayi bazahamba nathi. IMasvingo layo yalandela yasipha 65%. Thebelelend North sazuza 72%. Lokho kwasithabisa kakhulu ngoba abantu bakithi sebebonile ukuthi ibandla lezanu ibatshela amanga mnyaka yonke. Sangena eMathebeleni South sazuza 70%. Satsha izandla sathi hayi abakamthwakazi labantu bakamamba bayasithanda. Sasesigcina ngakobulawayo sazuza 80% enzikini yesindebeleni leZimbabwe. Yikho ke sitheze sicubungula sesithatha lokho kuthiwa yi-average, sesihlanganise amaprovinsi angi-10 sabona sizawina nge-67.9%. 67.9% round off sayifaka 68%. Leyo yinamba esizawina ngayo. Abantu bayasithokozelela ngenxa yokuthi asoze sihambe sifaka abantu abangabathandiyo. Abantu bazazikhethela abathungameli babo ku-council lakuma-parliamentary elections, ngitsho lakuma-senators lama-provincial councils. Abantu bathi hayi bantu ibandla leli siyalithanda. Okwamanje sisebenza nzima siqoqa abantu sifuna ukutshaya 70% plus come elections 2023 ngo-June July. Ibandla lethu lizawina, abantu abathandabuzi, omama bayalithanda, ogogo bayalithanda, ontanga bayalithanda, obaba bayalithanda. Ngitsho labasebenza kuhulumende ama-civil servants, ngitsho labe-armed forces abathi i-disciplined forces bathi sebehluphekile ukucindezelwa besebenzela abantu abangcosana. So ibandla labantu mahlabe zulu singene sanguduza sazi nuka amakhwapha basitshela ukuthi bona bafuna abantu abangalankethi abatshabi, bafuna omama labo bangene emandleni izikhundla zamandla, abantu bazikhethela hayi imposition.